akubizozwayo kusasa Hilbo Theatre emkhosini wabosendo lwesikhalanga ohlose uqoqa imali yokuloba ingwalo zolimi lwesikhalanga ezasetshenziswa ezikolweni. Omunye wabaqoqela umkhosi unkosazana Poshiano Zipho Bango uthi bakubone kufanele ukuthi njengamakhalanga kube ngumlando wabo ukubona ukuthi ziyatholakala ingwalo ezibhalwe ngalolu limi ezasetshenziswa ngabantwana ezikolweni.
Sizoba sizama ukuthola imali yokubhala izincwadi zabantwana besikolo, ama-textbooks. Yingoba sibonile ukuthi thina sikhule singakwazi ukubhala isikhalanga, namanje uma ungathi ngisibhale sometimes ngiyalahleka. So yikho sibona ukuthi kungcono ukuthi abantu bethu bona bakhule bewazi ilanguage yethu ingaze ife igcina ingasekho at all.
Nkosazana Bango uthi kulo mkhosi oqoqwe inhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association kuzabe kudibene abaculi besikhalanga, kudliwa ukudla kwesikhalanga, kukhulunywe ngesikhalanga, kuvunulwe ezesikhalanga, kanti lenhlelo lemipulu liyakhona kuzabe kungokwesikhalanga.
Ngiyalinxusa lonke bantu basesikhalangeni abakithi abakhona around iJoburg ukuthi lize ngobuningi benu lizobona ukuthi yini esiyenzayo for abantu bethu, for ikusasa labantu bethu sonkeni. Ngithi kini wozani kusasa lizobona like traditional dance, ikwayara, iwosana idlalwa kusasa live eHillbrow Theatre kusukela ngo-1.
UMabhango uthi kuzabe kuthengiswa loba yini ephathelene lesiko lesikhalanga ukuze kutholakale imali yalezi zingwalo ezagoqela lesichazamazwi solimi lwesikhalanga. Ukuzathengiswa goqela ukudla kufana labo nobhi, umxhanxa, idelele, oxakuxaku lezinye zifele emlonyeni zesikhalanga. Kuzabe njalo kulamatikiti azabe thengiswa kube khona abazathola imivuzo. Kulabahlonitshwa abakhangelelwe ukungena kulumbuthano abavela eZimbabwe. Isikhalanga olunye lwendimi ezidume kakhulu kwelamaNdebeleni. Lonyaka kube ngokuqala ukuthi abafundi beGrade 7 babhale umhloliso wesikhalanga, kusitho ukuthi kungakapholi maseko luzabe selubhalwa ngabafundi besekondari. Uhlupho-ke ukuthi kakukabile ngwalo ezanileyo ezibhalwe ngalolu limi. Yikho nje inhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association isize laleli cebo. Leke yiyo ingoma ezaculwa igidwe kuze kuzwele kulo umkhosi.
Ukalanga ndiko kanyi kwetu, ukalanga ndiko kanyi kwetu, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi, chozana zana chona na ila chondi kumbuza kanyi.
Imeli 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.